Indawo ezifikela izigulane ezibhedlela lezi bezichaya umoya. Unkosikazi Lilian Nyathi obevelela eWange elethe umntwana esibhedlela uyalandisa ngabhekane lakho.
Ngihlangane lobunzima ukuthi khona siyakhulelwa ngabantwana, then kutholakala ukuthi odokotela abakhulu abakho. Uhlupho ngikuthi kuthiwa bayastrika. So sekuyikubuyela eWange kungela i-treatment ukuthi umntwana izuze i-treatment.
Unkosikazi Nyathi uqhubekele phambili esithi uzabuya nxa amadokotela esekhona empilo.
Ngathi uzabuya ngingatholile ukuze amadokotela abengaba. Ngomunye kumbe ngodokotela omncane abancane bangkhona la. Kodwa bona silapho ukuthi beyenze umsebenzi. Akho.
Amadokotela akhalale umsebenzi ngomgqibelo esithi afuna ukuthi aholiswe amadola njalo uhulumende athenge konke okufunakalayo ezibhedlela lokunye okumbalwa. Amadokotela la athi kawabuyeli emsebenzini uhulumende aze alungise konke abakufunayo. Lokhu sokukhahlameza izigulane. Umnumzana Mduduzi Mahlangu uthi ufike ekuseni kusakhulunywa lamanesi njalo bahle batshelwa ukuthi amadokotela awakho. Utshelwe ukuthi abuyele ngekhaya.
Namhla ekuseni bahle basitshela sivele sisalindile lapho outpatients ukuthi ama-doctors awakho. So ekusitsheleni kwabo khonabo bathe baze ama-doctors azabe ebuya nxa sokufanele.
Esibhedlela se-UBH, unkosikazi Percy Bebe, uthe bona bathole ezinye izigulane sezikhangelwe ngudokotela, njalo ube lenhlanhla ngoba umongikazi bacine bemcelela udokotela ukuthi azobakhangela.
Udokotela simcelele ngunesi. Okay, kade kurayithi, sithole kulama patients kade seseviwe ngudokta, then eseva abanye ngale ku-delivery rooms ngale. Then amanesi asemtshethi kukhona kulomunye ofuna uncedo wasebuya akade yedwa.
Umnumzana Gideon Moyo laye obelethe isigulane se-UBH uthi amadokotela akumelanga acabange ngemali kuphela ngoba baya esikolo ukwenzela ukunceda abantu. Umoyo uthi kumele uhulumende abaxoshe njengabongikazi ngesikhathi bekhalale umsebenzi nyakenye.
Amadokotela la ahlanya la. I-situation inje bona bayastruga. I-situation le ngiyethu sonke la. Abantu bayafa. Bona bakhonsenti ngemali. Yikho bona konke ba-selfish. Akusakhanya ukuthi bahambelane esikolo ngoba bahambele esikolo ukuthi bafuna ukunceda abantu. Abazama ukuthi balungisise le-government into zabo fast bayenceda abantu. Kumbe bareacte njengalokhu abakwenza emanensini babacoche wadinga abanye.
Ukukhalala umsebenzi lokhu kuqhubekela phambili njalo akukhanye ukuthi kuyangaphi ngoba lawo amadokotela elokhu esiya emsebenzini nxa bebiziwe. Kukho konke lokhu uhulumende kazwakale ukuthi uzabenzela njani odokotela ukuze izikhalazo zabo zigcwaliseke. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingubathabile Masuku.